Kuyadumaza kakhulu babunkomo lokho esikubonayo kuloko kuqhubekela phambili sisizwa ukuthi ama statistics lokho eqansa etshengisela ukuthi umkhuhlane lo lokho uqhubekela phambili usidla ubhedu endaweni eziningi. I-Delta variant i-variant yafika yaba namandla kakhulu esenze ukuthi kunqatshelwe izinto eziningi njengalokho esikubona lapha kumenyezelwa ngumnumzane uBoris ukuthi abantu kungathi kuzafanele ukuthi abantu bame ngoba sesabelwa ukuthi mhlawumbe abantu bazahamba bayecupha kakhulu i-Delta variant le phandle babuye layo ngokuningi. Ingakho bezama ukuthi bagweme ukuthi abantu bengabi lokuthi bahambe kakhulu ikakhulukazi abantu bengakahlatshwa ngobuningi. Basakhangelele ukuthi abantu abahlatshwe ngobuningi ukwenzela ukuthi mhlawumbe ngaleyo ndlela kuzabe lula kakhulu ukuthi abantu bengabi hospitalized ngoba kakhulu into bayisebelayo ukuthi nxa lokhu isihlasele senze nje abantu sebezegcwala ezibhedlela okuzakwenza ukuthi kugcine kushota njalo ezinye izinto ezisizayo ukuthi abantu balatshwe okungenza ukuthi kube nobungozi obukhulu kakhulu. Ingakho bezama ukuthi babone ukuthi bayamisa kuqala ukuthi baqale babone ukuthi izinto zonke sezisehlelene lo right noma mhlawumbe i-80% yabantu sihlabile ukwenzela ukuthi abantu bavikeleke.
Ngapha eMelika inani labahlatshwayo kulezi nsuku lehlile, sibona indawo ezifana labo-Alabama, o-Arkansas, o-Louisiana, o-Mississippi, o-Wyoming, labo-Tennessee. Balutshwana kakhulu abantu asebehlatshiwe kulezo ndawo, lanxa nje umuthi ukhona. Khona ngapho eBrithani luhamba njani lolu hlelo?
Baqhubeka behlatshwa abantu lapha kwe-England ekutshengisela sobala ukuthi abantu sebekubonile ukuthi umkhuhlane lo uyingozi ongakanani, ikakhulukazi njengayena lo we-Delta variant isiye yayenza abanye abantu basukumela phezulu. Indawo ezifana labo-Bolton labo-Manchester zindawo esasizibona engathi kulabantu abadosa yilaba sangathi basadonsa izinyawo, lezi indawo ezifana labo-Leeds zindawo esasibona abantu ikakhulukazi indawo lezi zilama-Muslim kakhulu, labo-Bradford zindawo ezilabantu ababengathi bayadonsa inyawo. Kodwa-ke ngemva kokubona i-variant le-Delta le ngendlela abayibona ihlasela ngakhona e-India, sagcina sesibona indondo zabantu lokho sezisanda kakhulu, abantu sebevukela khona ukuthi bayehlatshwa, osekwenze ukuthi isibalo sabantu asebehlatshwe idosi eyodwa ibe laphana ku-64.7% ngabantu asebehlatshwe idosi eyodwa. Kube sesithi abantu asebehlatshwe baphelela, ngisho abantu asebehlatshwe amajekiseni omabili sebeku-47%, okuyinto elwisa kakhulu njalo egqugquzela kakhulu ngohulumende eyenza ukuthi lokho kusavaliwe kakanje, ngoba bazama ukuthi mhlawumbe nxa kusiyafika khonapho uJulayi mhlaka 17 July kube ukuthi mhlawumbe abantu ngobuningi bazabe sebetholile ama-doses abo wonke aphelela. Njengoba sisazi ukuthi abantu asebehlatshiwe kathesi ngabantu abadlula isibalo esidlula ku-40 million lapha e-England, kodwa-ke sazi ukuthi i-population yalapha e-England yona gijima laphana ku-66 million. Ingakho kodwa-ke basaqhubeka begqugquzela ukuthi abantu abahlatshwe ngobuningi babo, ngoba bezama ukuthi bavimbele ukuthi abantu bengagcini besiba nxa bephathwa ngumkhuhlane lo ube ngumkhuhlane ezibaphatha ugcine sesiba hospitalized besiyalalisa ezibhedlela, kungagcina sekusidla indleko enkulu kakhulu ku-government, njalo kuyagcina kusenza ukuthi umkhuhlane lo ungapheli. Kodwa-ke abantu nxa bengaqhubekela phambili belokhu bethatha ama-vaccine kuyasiza kakhulu ukuthi abantu umkhuhlane lo uzugwemeke.